Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zinogoza kana mambo shandisa mari yekuzikonyika kugono chishandisa mari yenyu muchidoka pakumari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirei kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yayiripo ndeyekuti izvo tatsaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okumangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani lamanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la uyethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Nga ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxa sokuyenzakala, but okwakathesa abantu babenjala, umuntu wonke ulenjala. And siyabesicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale zayo banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg kabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa lawo ama-20 kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ ndo usenze Forest Commission, hayi bakwazi ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edeti mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke ule njala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
Edete alukafiki njengoba ngishilo esikhathiseni ukuthi ngikhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika edethi, obviously kuya kumele ukuthi ofoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo le-local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodi yangkhona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki le-programu yezokudla. He said, siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela, enye imihlangano esiyingenayo langamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Ebethi manje kuwethi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Ebethi bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephenduke ntambama. Kule zindlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi ebethi uyezwe. Serious water crisis, very serious here, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima, ukhansila ka ward 18 edete, ubexoxa esicingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le edete. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, ngenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jane Van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube wo Studio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ecollegeini le National University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe la ku-region yethu. Okuthi ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu. Amanzi malutshana kakhulu. Kodwa siyanenzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Ana lawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengeza la ingqolelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analawo kupontshwe sola sizakuba lenkinga, asoze sibe isitole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumende akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani, kusolar energy, right? Nanje phela ngalivalele. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo business people, esingayenza njengabalimi, yes, ukuinvesta kusolar kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe ke imali yana bathi invest ku solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ecollegeini leNUST. Ubexoxa icingweni loTabuka Ncube wo Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi EMK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Ngesikhathi sempi enkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo owayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing ake sithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alene, kodwa ngeke sithi kufani ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe i-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona imbala ngoba nakho nembala ihambe icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe ophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe ngoba ubungabhalisiwe phela phambilini lomkhonto wesizwe njengeqembu lokwezepolitiki kahle kahle. Angithi nje ngoba vele sesitholile nje nokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki. Okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi ayicha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayinkwazi ukuthi iphindele lapha i-ANC. Kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ikhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi lezi zinto lezi. Kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukudlala ngemali nje.
Likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela?
Yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda uMsholozi ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC. Ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefa kwamacala nokusolwa ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubeka nokubebaleka kulibona ebulandla uMsholozi. Ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-MK.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abachuchisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marshan uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kuukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonoku siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambona enqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohlwa ukuthi akusingabalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-America. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo, yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto akuseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcono kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakala. kwenzakale asithi njengakathi njengento ekhona ePalestine kathi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukukhona okungcolo angakuleta kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone ngathi useyi better option ukwedlula uBiden
siyabona ukubana kuqala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukandithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka la ekudala esase ngobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo Mike Tyson umuntu owavela wayephila impilo ewild akazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlambe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana lokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine ukusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana lezo
Hello ke ngumnomsana Difa wajabi Bango Dube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwele Bilitane Ngesikhathi kugqitshwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo okunenga sikuzweni kuLucy Selemani Yasini eseHarare
unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona. Umphakathi ungenelisa na.
Utsepang Thembani Nare. Umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. Utsepang uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Umuntu ozimiseleyo entweni yakhe angafaka ukuthi ufuna ukwenza olutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye unceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuni.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lePhalamende lakuRhulumente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Bona sithi sasendi njani kodwa basakazi bethu. Hayi sithi sike siphala nje khona lokho sikufuna udole bese silalo lapho. Malungayenzi lutho nje. Hayi khona sithele nzima kakhulu ngoba. Okwamanje asisakwazi ukuthi iphi iphathe zesikhulula. Bona izana iyale yalandula mphla kodwa ke bathi kwaphela kuyahlola. Izoyali kusayivumela ukuthi iyale landule. Kuzofika egcineni ukuyale landule kuyehlule ngasela plan. Okwamanje kusayivumela. Kusayi vuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzozenza kodwa ilizwe lelasolezano lele ilizwe labantu lele azakwadwa ilizwe likamnakako until amen kuzobeba ujesu ayizasiyenza ungathi yena iyalele ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhoshoshowa bekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezimba bezihlupheka ezibhedlela kulaluto
sifikele sibonge studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abala information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukubakhohlisa sayimpela i-corruption leyo mina ngakwayiqhukela lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezana wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje bakhuza itiye bonke emasonto mina ngakwalo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga ngaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi le cabinet yezana u-PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela zano bafana nabo malaki inkomo yabo belief gaule yabo joseph chum abafuni ukuthi amazimbabwe kube lelusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelapha bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 ntshona njani kumaroli mkani esigada ona iyena kade besicelekele indlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezano lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezano especially ogawule labochuma labo abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi Studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into umsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafunda i-odium bantu
salibona endinjani ku-Studio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngu-cosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyaku ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le sikhipha amasela wonke la
ayibona abasebazini athi le imali alokhu besithi ibe lokhu isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamvali ukuthi lobo siyathenga isinkwa somele uhambe uthole imali somele uhambe uthole imali ochanbeu siyathenga isinkwa indawo vele bangavele beyekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi ukuthi manje sokuwamabhonu akwenta ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi ma uyibhenkile izovuka kuthiwa iya-espire hayi laye lo umkhokhelo zemali mbongane engqondweni akho kakho right ngeke ukuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali i-espire ngosuku hayi yambona la ukuthi akaphelelanga akana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempilakahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidivaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.